umzali olomntwana oqede ugrade 7 entabeni primary school kobulawayo unkosikazi Fikile Gumede uthi umntanakhe wehlulekile ukuthola indawo ka-form 1 ngoba isikolo sentabeni salile ukumupha ama-results akhe.
Umntwana namuza senza ugrade 7 sokasayanga ku-form 1 banqitshile ama-results akhe bathi khona kade kubhadala imali so mina imali yakhona kangiyilayo angasingenza njalo.
Omunye njalo umzali unkosikazi Thoko Nyathi uthi nowakhe umntwana uncitshwe ama-results e-Coglan Primary School ngoba elesikwelede.
Abantwana babanjele ama-results bafuna ama-results ukuze angene ku-form 1 manje kunezikole zesikolo kuyafuneka ne-clearance ukuthi angene u-form 1 akusayenzi mna manje ngilo mntwana wasecoglan manje ubanjele ama-results kuyakangena esikolo ukuze ayingene esikolo kuyasofuneka lithi ibhatale.
Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo okhethe ukuzibiza ngu-Miriam Siwela uxwayise abazali ukuthi babhadale izikwelede zabantwana ukuze bathole ama-results abo. Uthe abafundi bebevunyelwa ukufunda bengabhadalanga ngenxa yokuthi uhulumende kavumeli ukuthi abafundi baxoshwe ezikolo kodwa ngenxa yokuthi sebephuma kulezo zikolo kumele bahlawule izikwelede zabo.
Thina lapha esikolo ama-results abo-grade 7 laba bangabhadalanga siwabambile ngoba banezikweledi ezinkulu kakhulu. Abanye babo babengavele bengabhadali i-fees from grade 1 sasingabaxoshi ngoba umthetho sithi singabaxoshi kodwa khathesi ama-results abo siwabambile ukwenza ukuthi baqale baclear izikweledi zabo zonke then sesingabapha nge-clearance letter etshengisa ukuthi aba-owe lutho ngithe ngapha esikolo nalapho isikolo abayakiso bayamukile.
Ilunga le-school development committee umnumzana Nkosana Ndlovu ngomunye laye oveze imbono yakhe phezu kwalolu daba.
Yebo, abantwana abaziwanga imiklomelo yabo eka-grade 7 lokhu kudalwe ukuthi isikhathi sonke leso bevunyelwa ukuthi befunde bengabhadalanga njalo bebesebenzisa indleko zabo kade bezisebenzisa lapho kade kuyizinto kuyimali yathi bhadalwa ngabanye abantwana. Ngakho-ke singasiya kukhangela into ebesenzakalayo ukuthi imali le kade ibhadalwa ngabanye abantwana kade siza labo abanye ababengabhadali yikho besebavumela nje njengoba uhulumende kade ingavumi ukuthi abantwana bexoshwe ukuthi befunde kodwa khathesi ngenxa yokuthi kunendleko eziningi ezibe khona kufanele lawo bephume bebhadele khona bezasiza abanye laba abahlala esikolo lokuthi lokhu abebeyikho bekusebenzisa kube izinto esezibhadalile.
Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezomfundo yehlule. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.